eNdebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 2 kuNkwenkwezi 2018 musithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje
ngaphakathi kwahulumente omutsha akulamehluko kangako ngoba thina esibhala amaphepha lokhu ezingane siyancindezelwa sakubona size sihambe e-trade fair lapho umongameli owayevula khona i-exhibition babesalisa ukuthi sihambe lapho esijale kuma khona njengabantu abathapha indaba.
Intatheli zindaba seZimbabwe zikhala ngokuthi kunenge okumele kuguqulwe andubana zisebenze ezikhululekile elizweni ngaphambilini kokunanza ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wazo ele World Press Freedom Day kusasa.
Injongo yethu yakuqala ngeyokuthi khona sathi kungcono sithi singabomama abavela kuma-political parties achene sivumelane njengabomama ukuthi siza kuyarejista ukuvota. Sasesivumelane ukuthi simele sibe lama-numbers amangaki abomama.
Abesifazana bamabandla ehlukeneyo awezombusazwe bahlangene namhlanje ngaphansi komanyano obizwa ngokuthiwa yi-Women's Election Convergence bekhuthazana ukuthi bavotelane ngokwabo. Inhlanganiso yesizalwane seZimbabwe esezihlala eBhilithane eDumi International Aid ibilomcimbi wokubuthanisa imali yokuncedisa ukuthuthukisa uWard B6 wesibhedlela sempilo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. IZimbabwe ikhangele ukunanza ilanga lokuqakathekisa ukusebenza kwentatheli zindaba zikhululekile ele World Press Freedom Day. Lanxa zikhala ngokuthi kunenge okumele kuguqulwe andubana zisebenze zikhululekile ngoba imigoqo echiwe ngumbuso wayizolo ilokhu ikhona embusweni omutsha kamongameli Emmerson Mnangagwa. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Kusasa umhlaba jikelele unanza ilanga le World Press Freedom Day, kodwa eZimbabwe intatheli zindaba lokhe zikhonona ukuhlukuluzwa, ukubotshwa, ukuvinjwa ukungena kweminye imihlangano, ukusebenza ngaphansi kwemithetho eloncindezelo, kanye lokuvinjwa kwamankampani afuna ukuqala ibhizimusi lokwethulwa kwezindaba eZimbabwe. Unkosikazi Fortune Moyo, intatheli zindaba esebenzela kobulawayo, uthe ukuhlukuluzwa lokhe kukhona ngaphansi kombuso kaMnangagwa ngoba bahlangane lakho ngelanga evula umbukiso wamabhizimusi lokuthengiselana we-ZITF.
Ngaphansi kwahulumente omutsha akulamehluko kangako ngoba thina esibhala amaphepha lokhu ezingane siyancindezelwa sakubona size sihambe e-trade fair lapho umongameli owayevula khona i-exhibition babesalisa ukuthi sihambe lapho esijale kuma khona njengabantu abathapha indaba sasivinjezelwa.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye-Crisis in Zimbabwe Coalition iyamsola uhulumende kaMnangagwa ethi kahlukananga lombuso kaMgabe ngoba kuviki edlule kulantatheli zindaba ezibotshiweyo. Umqondisi we-Crisis in Zimbabwe Coalition, uMnumzana Thulani Mswelanto, uyagcizelela kulokho.
Sakhangela la ma-development ayenzakala ngoNovemba. I-Army zethu iku yabona uMnangagwa esiba ngu-president. Sibona ukuthi bake kwaba le-shutdown e-media space. But lale looking at internet, bakwazi ukungathola access internet for ama-ordinary citizens. The news, abantu ekuthi ugethe ama-alternative voice. But lale because i-ACP warning kuma-media houses. But lale ama-privately owned media.
Lonyaka indikimba yokunanza iWorld Press Freedom Day ithi Keeping Power in Check, Media Justice and the Rule of Law. Iningi lentatheli zindaba lisebenza nzima, abanye sebaxotshwa lemisebenzi njalo lohulumende lokhe esengeza imigoqo emithethweni yokusebenza kwazo. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo umcebisi omkhulu kamongameli Emerson Mnangagwa uAmbassador Christopher Mthwanga uthi lanxa ekholwa ukuthi kumele intatheli izindaba zisebenze sikhululekile zingahlukunyezwa lazo kumele zilwele inguquko kwezemthetho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Umthwanga uveze njalo ukuba umongameli Mnangagwa uhlezi esitsho ukuba ufuna luqhutshwe ngendlela ukhetho lwalonyaka lube ngolwamukelwa nguye wonke umuntu njalo ezimisele ukubona uhlangothi lwabathapha izindaba lusebenza lukhululekile. Utsho la mazwi esethula umbiko wakhe phezu kwezokuguqulwa kwemithetho elawula ezokuthapha izindaba elizweni. Ube ngumhlonitshwa emhlanganweni wokudla kwekuseni owenzelwe eholide.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhathi lethu ele-VOA Ndebele.
Abesifazana bamabandla ehlukeneyo awezombusazwe bahlangene lamhla ngaphansi komanyano obizwa ngokuthiwa yi-Women's Election Convergence bekhuthazana ukuthi bavotelane kukhetho oluzayo. Obathabile Masuku sethulela lolu daba.
Abesifazana laba bebevela emabandleni agoqela ele-PDP, ele-NPP, amacele awe-MDCT akhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Nelson Chamisa lamanye. Inkokheli yesifazana yamabandla lawa egoqela unkosazana Khuphe, unkosikazi Priscilla Misi Hayirambwe Mushonga, unkosikazi Joyce Mujuru kanye lonkosikazi Lucia Mativenga bebekhona kulomhlangano bekhuluma ngempi ababhekane lazo emabandleni ezombusazwe njengabomama. Unkosikazi Misi Hayirambwe Mushonga uthe umhlangano bawenza ngenjongo yokukhuthazana njengabomama ukuthi babhalisele ukuvota njalo kwakukhangelelwe ukubhalisa omama abangaba yizigidi ezimbili kodwa khathesi bayajabula ngoba inani lelo selifike phose izigidi ezintathu.
Injongo yethu yakuqala ngeyokuthi khona sathi kungcono sithi singabomama abavela kuma political parties achene anje sivumelane njengabomama ukuthi siza kuya stuvota. Sasizivumelana ukuthi simele sibe lama numbers amangake abomama. Sathi khona simele sifike 2 million. Kodwa sithe sikhangela kathi sabona sisifikeze 2.8 million. Kutshengisa ukuthi khona sibe labo mama abaningi kwedlila lokho esasikucabanga.
UMakhuphe laye uthi uyajabula ngaleli nani ethi kumele omama bakhuthalele ukuyavotela abanye omama ukuze kube lenguquko elizweni. Unkosikazi Lucia Mativenga uthe omama njengoba sebebhalisele ukuvota ngobuningi sokumele balwise ukuthi bavote ngobuningi. Obeme Umele ibandla le-MDCT ekhokhelwa nguChamisa unkosikazi Phyllis Ndlovu. Wehlulekile ukukhuluma ngenxa yokuvinjwa ngabantu abaqale ukuhlabelela bethi into yenzayo siyayizonda. Kodwa uxoxe le-Studio 7 eceleni ethi ulokudana kakhulu ngesehlakalo lesi ngoba ethi kusobala kuye ukuthi bekuhlelwe ukuthi engakhulumi.
Lapha bengifuna ukuthi ngizokhuluma on behalf of women kuphathi yami ku-MDC. Emelwe ngubaba uThandi uChamisa yikho bengulandile angizange bekwazi ukuthi kulento eziningi ezi organized like that lokhu kuyakhanya ukuthi into ezi organized ngoba bahle babambona ukuthi ngikhona ku platform eka baba uChamisa that's why they did that bashukuma bahlabela into eyenzayo siyayizonda mina I didn't know ngoba ngathi ngibuye ngiphethe ipaper ele message yabo mama
Obemele inhlanganiso ye this constitution unkosikazi Abigail Mupambi usole omama abavimbe owe MDCT ethi kutshengisa ukuthi kusese lomsebenzi ukuze umkhuba wokuzwana ube khona kuZulu.
Lathi siyakhuthaza omama into yena leyenzakale ethi yenzakala kobulawayo siyayibongela siyayikhuthaza ngoba iyayenza ukuthi abantu babambane ikakhulu njengabomama singakhangela ukuthi kathe sigijimisa 50-50 yena le iyenzakala kuphela masi le tolerance. Kodwa ke sisuke saba lokudana khona kuyona ukuthi umama omela iMDCT ekhokhelwa ngobaba uChamisa kwehlulile ukuthi akhulume.
Osakhulayo obemele iYoung Women's Alliance unkosazana Sikhangele Moyo uthe njengabomama abasakhulayo balesifiso sokulandela lapho okunyathele khona abesifazana abezinkokheli okwamanje ethi yikho okubapha idlabuzane lokulela amalungelo abo ukuthi benelise ukungena kwezombusazwe kungelabandlululo.
Ile ukusesibonile ukuhlukuluzwa kakhulu kwabomama bakhona and kinga esekhona esesibonile ukuthi yipatriarchy so we are behind omama aba ku politics sisithi thina asisupport ama political parties abasuka kiwo kodwa sisupporta ukuthi bangabe sifazana njalo basivulela indlela thina ezokuthi mase sithi we are taking those leadership positions senelise ngoba basebe khiphile imigomo ekhona for na omama osisi abancane labo mama abancane abafuna ukuhamba indlela abahambe ngazo bona
umhlangano lo owenzelwe eStratford Hall kobulawayo ungenwe ngabesifazana abangaba phose inkulungwane elengxenye bengaba amabandla ezombusazwe achiyeneyo emizameni yokukhuthazana ukuqinisana lokusekelana kulabo abalesifiso sokuncintisa kwezombusazwe ezikhundleni zobukhokheli ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngubathabile masuku.
Asizweni intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe esethulela udaba ngombukiso omkhulu wabakumsebenzi we-art oyeHarare Festival of the Arts osaqhutshwa eHarare.
Lo mbukiso osungule izolo ungene kusimo saphezulu lamhlanje uzulu ejabuliswa ngokujeneyo ugoqela umculo lemigido etshiyeneyo. Abalungiswa okujeneyo bathola ithuba lokubukisa kulumbukiso. Lonyaka abanye bakhethe ukutshengisa ngaphandle nje kwalindawo. Umnumzana Abuti Sagala uthi uvela eGweru.
Sets for decoration, sandals, necklaces, bangles, these which are traditional.
Nilungisa izitulo lamathebo akhona kunye lamacici esintu. Angenisanga ukuthengisela kuHaifa ngenxa yokusilela kwemali. Ngakhetha ukuthengisela phandle. Nivela eGweru ngingazi kuzathengwa yini kumbe hatshi.
Osakhulayo othenda ichungwa nguwa ohlale eHarare uthi sede sikhathi ephatheke emsebenzini we-athi ehlala khonapha eHarare ethi kodwa ngenelisi ukungena phakathi ebukisa ekhetha ukuthengisa nje ephandle.
Showing necklace, African necklace and sandals and vinyl bags. These ones are records.
Mina ngilungisa izikhwama ngisebenzisa ama record njengalesi sile record likaMaphumo likaMtukuthi ngibambanisa ngentambo ngilungisa njalo lama sandals imali angilayo yokubukisa phakathi lapha kuHaifa.
Singa kakati nje ingotko yetu, ama polisi kansili ahle afige setu selaba tengisayo laba, oku chengisa ubunzima abapegana labo. Iaifa, ile midlalo yenzayo ngaphandle kwenkundla enkulu yayo, okufana la ku First Street kungelambatalo. Unkosikazi uSisiwe Mzeche, wogatsha lwezempila kahle uthi, lonyaka baphathisa uZulu, kusifo sophepha kungelambatalo.
Kwenzayo namhlanje ukuthi siya screena kumbe sutsho ukuthi siyahlola umkhuhlane we TB singathi sikuhlolile sikuthola ukuthi ulegcikwane le TB sihle sikuqalise ku treatment khonapho yikho esikwenzayo namhlanje njalo sipha information kumbe sithi ulwazi mayelana le TB kulabo abangelalwazi olweneni leyo ukwenzela ukuthi labo bephatheke ehlelweni kweze bengene be test
othe kuqathekile ukuba imoli zibuye ukuzohlolwa ngoba kungelambatalo kusukela namhlanje kusiyafika kumpela nsonto.
Siyanxusa uZulu wonke ukuthi buyanini ngobunengi lingathi abantwana. Incwadi sesikubonile kathesa sokunanzelela ukuthi abantwana abajelanga kulethwa kusihlelo ze TB. Sina abadala sabe sicabanga ukuthi hayi umntwana angeke ebe le TB, but sesikubonile ukuthi i TB ikhona ebantwaneni. So asibuye endawo singabathi abantwana nxa sibuya ku program nale. Kathesa nje izikolo zivaliwe, asibuye endawo kwathesa sithe singapi sikuse Haifa ku First Street.
Abe sigodlo samele wemelike Zimbabwe baphatheke embukisweni walonyaka beqinisa umkhankaso wokusabalalisa ulwazi ngokuvikela kokuthelelwana kwegciwane lengculaza ele-HIV kunje lokuqakatheka kokusoka besebenzisa imidlalo yokulungisa lo mculo. I-Haifa ngumdlalo omkhulu owenziwa kanye ngomnyaka ugoqela abakumsebenzi we-arthi ezemidlalo yokulungisa yamadrama ezomculo ezomgido lokubukisa-ke okulungiswayo okubazwayo ngamatshe amalembu alungiswayo ngezandla izithombe lokunye. Lo mdlalo wenziwa okwamalanga ayisithupha. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Live Talk lamuhla uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum. Sixoxa ngokutshiswa kwezimoto kwele South Africa ngolwesibili ebezitshayelwa ngabantu abavela kwamanye amazwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esezihlala eBhilitane encodisa kwezempilakahle ebizwa ngokuthi iDumi International Aid ibambisane labodokotela beZimbabwe abasebenzela eNgilandi ukuba lomcimbi wokubuthanisa imali yokuncedisa ukuthuthukisa uWard B6 wesibhedlela sempilo kobulawayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuEzra Chisa Spanda weStudio 7 eseConventry.
Umcimbi lo wenzelwe kwenye ihotela edolobheni laseCoventry eBhilitane. Njalo abantu babuye ngobuningi ukuzoxhasana labenhlanganiso yeDumi International Aid. Umnumzana Dumi Moyo ngumqondisi wayo.
Sivele thuba elihle kakhulu ukuhlangana lamadokotela labomongikazi beZimbabwe ngeSaturday networking. Sizama ukufundraisela i-B6 empilo bekuyisikhathi esihle. Sibongile amaZimbabweans ukuthi bahlangene kwaba mnandi kakhulu.
Kusenjalo amadokotela labomongikazi baseZimbabwe abahlala eBhilitane bakhulume babonisana kulo mcimbi ukuthi bangasiza njani ukuvuselela ezempilakahle kuzibhedlela zeZimbabwe. Omnumzana Moyo uchaza ngomsebenzi asebekhangelane lawo.
Kakhulu esiplana ukukwenza leso sikuvumelane lamadokotela ukuthi siza ngizakuya ngiyebonana la lohulumende labezomthetho sibona ukuthi phezu kokulungiswa kwalama wodi kula particularly kuyona le esizama kuyilungisa kuyini okunye singakwenza ngoba singaze sirenovate kube kuhle kungela imithi kungela abancedisi bokwelapha akusoze kuncede.
Omunye obekhona kulomcimbi ngunkosazana Sithule Juma.
Hayi sihambile lapha sinqose khona. Kube kuhle kakhulu, kube very successful. Sibonga odokotela, sibonga labantu ababuyile ukuzosupporta. Kube umsebenzi omuhle kakhulu. yinto enhle ukuthi sihlale sibambene njengesigaba seMathebeleland sihambelana entweni ezinhle ezinjengalezi.
Umgcini sihlalo weMathebeleland Development Initiative uMnumzana Freeman Ncube laye ubemenyiwe.
Benginxusiwe emcimbini kaDumi njengomkhokheli wabomama begqoke izindlovukazi. Ngifike lapho ngakhuluma labanye abantu sincedisa ukuqoqanisa imali yama-projects akhe uDumi. Yikho esikwenzayo njengabantu beMathebeleland ukuthi sibambane, sisizane, sizame ukuncedisana kungqubela phambili yezigaba zakithi. I-fundraising yakhe ihambe kuhle kakhulu, ngiyabonga kaZulu.
Izibhedlela zeZimbabwe eziningi sezigugile. Ezinye azilamthina yokwelapha njalo lamadokotela amalutshwana. Kukanti le mithi ayitholakali. Inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezifana neDumi International Aid yizo ezingaqeda lolu dubo ngokusebenzela ekhaya ngoba uhulumende enganakile. Ngimele iStudio 7 eCoventry, igama lami nguJesus Banda.
Ingcitshi ezicobongola ezombusazwe zithi ukhetho lokudinga abazamela amabandla ezombusazwe kukhetho lwelizwe olwama-primary elections luqakathekile kakhulu njengoba uZulu enikezwa ithuba lokukhetha ozabamela kukhetho lokudinga umongameli, amalunga edale lephalamende kanye lamakhansili. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi zezombusazwe lezi zithi noma ukhetho lwama-primary olwezanu-PF luqhutshwe ngensonto langomvulo lugcine lusiba lodlakela lolu khetho luqakathekile. Umnumzana Pride Mkhono uthi ukhetho lwama-primary luqakathekile kakhulu kuZulu lakumabandla ezombusazwe kodwa lusuka luphanjaniswe ludlakela oluvame ukuba khona.
Elections zaqakathekile kakhulu asikhangele amabandla ezombangazwe ngoba lapho kutholakala khona ithuba ngama-members amabandla wonke lawo ukuthi khethe laba abafuna ukuthi bekhokhele ezigabeni lapho bavela khona. Kodwa singakhangela ukuthi ama-primary elections lawa asuka aphazamiswe zindaba zodlakela longazwani njengesibone kuzanu PF njalo le ndaba zokutshontshelana amavotes lokuthenga abantu lokhu kuyabe kungalunganga kakhulu. Kodwa ama-primary elections ezimele kodwa hathi ikwenza okuqakathekile kakhulu kudemokrasi yamabandla ezombangazwe.
Omela inhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum uMnumzana Njabulo Ncube usola labo abaqila uZulu ngokumyenga ngemali okugcina kuphambanisa ukhetho lolu.
Akezinye indlela kungaba kuliqiniso ukuthi bafuna ukuthi bebonakale njengeqembu elidemocratic. Kodwa sikubona ukuthi khona nxa besenza njalo sesithole ukuthi kulamanye ama-candidates avele abuya alocuku kulamathothi lamasela. Ngananzelela ukuthi khona abale mali yibo bona abawinayo ochivayo abazakala ukuthi ngomathothi amakhulu labo abefuna ukuthi engene kodwa asakwanisa ukungena ngokuthi khona iCV yakhe ikhutshile. Kodwa bakhona abanye abanjalo abasuka babaleka ezweni betshontshile. Umponda uwinile umponda angazi ukuthi idemokrasi enjalo evunyelwa lamaseta.
Umnumzana Christopher Mtswangwa umcebisi omkhulu kamongameli welizwe uyavuma ukuthi ukhetho lwama-primary olwezanu-PF belugcwele ubuqili njalo uzabhala incwadi ephikisa impumela yalo. Impumela yokhetho lolu ayikaphumi yonke kodwa uMthwanga ubika udliwe eNothoni lapho abakhangelele ukuncintisana nomnumzana Themba Mlisa omela iNothoni njalo ozama kukhetho lalonyaka. Enye ingcithi yezombusazwe umnumzana Cornelius Fute uthe ukufuthelana lokudunzelana phakathi kwezanu-PF okube khona ngomnyaka ophelileyo phakathi kwecele lelacost lele-G40 kuphinde kwathutsha kulolu khetho lwama-primary okwenze amanye amalunga aleli bandla ehluleke ukuvota.
Awuyimemba yeZANU-PF kumele uvote kuma-primary elections awezanu-PF. Nxa uyimemba e-MDC kumele uvote kuma-primary elections awe-MDC. Kuma-primary elections adluleyo mona njengani iZANU-PF yayehluleka ukuyendla ama-primary elections kwakulo msindo ezigabeni eziningi. Mona njengani ukuthi ama-candidate selection njengoba iparty kwa lomnyaka edluleyo kwakule factionalism ngani ya destroy party and the selection of our candidates wakhathesa mona njengani abantu babe khangela ukuthi wena ufaction yakabani kumbe wawu support ifaction yakabani
kwezinye izigaba abezana PF babikwa bengasebenzisanga amabhuku abo awamaseli abo njalo bekuvota umuntu olephepha elitshengisa ukuthi wabhalisa ukukhetho lwelizwe okuyikwephula isisekelo sebandla leli ilunga livota ngekhadi lokuba lilunga hathi ukubhalisa ukuvota kukhetho elizweni. Impumela yokhetho lolu ibikwa iveze ukuba bekulodlakela ukwethuselana ubuqili lobusela. Umthwanga yena uthi ukhetho lolu ludube ngokubekwa ezandleni zamalunga e-G40 ajonge ukuphazamisa ibandla leZANU-PF ngenxa yokwenzakala ngomnyaka ophelileyo lapho kukhitshwa oyengumongameli umnumzana Robert Mugabe embusweni ngenxa yomkakhe obedlalana kakhulu necele le-G40. EMashonaland laseManicaland kubikwa kulabasakhulayo abathethe amaphepha okhetho bawatshisa ngemva kokuswelakala kwelunga ekade befuna libamele. Ngimele ithuthu 7 insi Harare, ngiwuGibson Bhebhe.
Lize lanqoba ngemva kwesikhathi eside iqembu lenguqu elebulayo sithi lona elichaye elenitrate nge-3 kanyala namhlanje emini. Intathelo zindaba yethu zemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lebulayo sithi lithe ngokuxotsha umqeqeqi uDarlington Dodo lenelisa ukunqoba elenigrudi nge-3 kanyala. Limpumela ize ngemva kwemidlalo eyisithupha leli qembu lidliwa njalo umqeqeqi obambe isikhundla ngesikhathi usadinga umqeqeqi omutsha ubeke ithemba Ndlovu. Uthi abafana bakhe bangene kumdlalo wanamhla belokuzimisela.
From yesterday, the training, the boys showed that they wanted the match.
Bana base batshengisela sisazilolonga ukuba bazimisele ukudlala kuhle njalo linguquko ebekhona kundlela akade bekhangele ngayo lomdlalo yiyo enze umehluko ngoba phambilini bebezelwe ukuzithandabuza njalo. Ngiyabonga ngomsebenzi abawenzileyo.
Abafana bebulawayo sithi bahlohlele nguJustin Kaunda, umgcini sibanda kanye loIshmael Lawe, njalo sebele imiklomelo eyisikhombisa ngemva kwemidlalo eyithewa munye. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leChapungu linqotshwe ngeleDynamos nge-2-1, njalo abahlohlele iDimbare ngabathi ukuda kwashe kumwala kanye loQuality Kangatse kuthi iqembu leChapungu lihlohlelwe nguPhilip Marufu. Iqembu leYada linqobe leShapane Mine nge-1 kanya, njalo lihlohleleyo nguLeroy Murape. Iqembu leHarare City linqobe leTriangle nge-1 kanya, kuthi olihlohleleyo nguMoses Muchenje. Kuthi umdlalo ubuphakathi kweqembu leBulawayo Chiefs leHerentals uphele zingutshingi lobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Inzwisa yomculo kaZahara esithi loliwe singakehlukani ngesikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Intatheli izindaba zeZimbabwe zikhala ngokuthi kunenge okumele kuguqulwe andubana zisebenze zikhululekile elizweni. Abesifazana bamabandla ehlukeneyo bebehlangene namhlanje ngaphansi kwamanyana obizwa ngokuthi yi-Women's Election Convergence bekhuthazana ukuthi bevotelane. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.